Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 28 kumfumfu 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
siyazi ukuthi uhulumende umthetho lo lokhisa usebenzisa njalo nxa efuna ukuvala ivoice kaZulu ukuthi ingaphumi ikhuluma kumbe ikhalakhala.
Amapolisa avimba ukutshengisela kwabaphila ngokuthengisa esitaladeni namuhla lanxa nje evumele ukutshengisela kwabezanu PF phezu kwezijeziso ngolwesihlanu.
Okunye esikunanzeleleyo ikuthi abantu sebekhaliphile ke sebekubona ukuthi bayasetshenziswa.
Inhlanganiso yeZCTU ithi ubulutshwana babantu abaphatheke kuhlelo lokukhuthaza ukwesulwa kwezijeziso ngolwesihlanu buveza ukuthi uZulu usekwazi ukuthi ubunzima abhekane labo budalwa nguhulumende hatshi izijeziso. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwela amalungelo oluntu sebesole amapolisa ngokuvimba ukutshengisela kwenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa esitaladeni namuhla esebenzisa umthetho wePhosa lanxa uhulumende ehlala eziqhenya ngokuthi sowesula lumthetho. Inhlanganiso yeVendors Initiative for Social and Economic Transformation yayilobele amapolisa iwazisa ukuthi amalunga ayo azatshengisela phezu kochuku lwamapolisa lokufa komunye wawo umnumzana Hilton Tafazwa Tamangani ngemva kokutshaywa yiwo amapolisa. Kodwa amapolisa alisile linhlanganiso esithi ukutshengisela kwayo kwephula umlayo wePhosa. Uhulumende uphakathi kokuguqula lomthetho kanye lowe-IPA kodwa iningi lithi imithetho ebunjwayo lokhe icindezela. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi kuyadanisa ukuthi abaphila ngokuthengisa laba valelwe ukutshengisela lanxa amapolisa evumele ukutshengisela kwabasekeli bezanu PF phezu kwezijeziso ngolwesihlanu.
Uhulumende uziqhenya nje ngokuthi sewesula lomthetho wePhosa kanye ne-IPA nxa efuna ukuqambela amazwe aphetsheya amanga ezama ukubabamba ubuso ukubatshengisa ukuthi hayi yena ngohulumende ozimiseleyo ukuba nama-reforms njalo efuna ukuthi lawa ama-sanction atargeted akhala ngawo asuswe. Siyazi ukuthi uhulumende umthetho lo lokhu sawusebenzisa njalo usebenzisa nxa efuna ukuvala indawo kumbe ivoice ikaZulu ukuthi ingaphumi ikhuluma kumbe ikhalakhala. Yikho lapha nje sebesebenzisa lowo mthetho okufuna ukunqindezelela amavenda ukuthi atshengisile. Kodwa siyazi sonke ukuthi emthethweni nje khona lo esithi New Constitution yeZimbabwe lilungelo likaZulu lamuntu unye namunye ukuthi atshengisile nxa enokukhalaza. Kumele nje alandele ukuthi kungabi nodlakela kumbe kungabi nomsindo kumbe ukubhihlizwa kwezinto nje. Kodwa into eqakathekileyo ngokuthi ilungelo likaZulu ukuthi alutshengisele lapho alezikhalazo nohulumende.
Ukwalelwa kwabaphila ngokuthengisa ukutshengisela lokhu kuza ngemva kokutshengisela okuqoqwe nguhulumende wezanu PF ngolwesihlanu. Khonona phezu kwezijeziso ezetheswa amalunga alelibandla imelika le-EU. Kungani abathengisayo laba balisiwe kodwa ukutshengisela kwezanu PF kuvunyelwe?
Amapholisa kanye nohulumende kanye nezanu PF yinto yinye, yikhoyini elilodwa nje elitshintsha amasayidi ukuthi elinye isayidi kulo yedwa elinye isayidi kulo thela, kodwa kuyikhoyini inyenga eyodwa nje. So esikwaziyo ukuthi amapholisa atshelwa nje ukuthi kumele babuye bazoprovide i-security. Lokho kutshengisayo sibili ukuthi hayi izanu PF i-abuse ama-apparatus e-government, ngoba vele akusenamehluko phakathi kwebandla leparty izano PF kumbe uhulumende kumbe ama apparatus e government. Lokho akwenzayo into yayivele ikhona isenziwa ngumgabe esakhona nje, so balokhe be continue ngendlela inye ngayinye. Akuna reform, akuna kutshintsha okukhona, kodwa nje bazimisela ukuthi baye phambili ngokuhlukumeza uZulu. Yikho kathesi sebesalisa abantu abafunayo ukujengisela, kodwa nxa kuyikujengisela okunokujengisela kwe bandla lezano PF kuvunyelwa emthethweni, kodwa nxa kuyikutshengisela kwamazwi akhona naye kumbe kwabanye amabandla besuke bewalisa nje. Yinto engasontsha le, yinto esiyaziyo evele isenziwa ngumgabe esakhona nje. So kukhanya naye uhulumeni okhokhelwa ngumnankagwa uhlabela esebenzisa ingoma eyinyela nale eyayisetshenziswa ngumgabe esakhona.
Umnumzana Charles Inyoni ulwela amalungelo oluntu. Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi ukungaphatheki kwabantu abaningi kuhlelo lukahulumende lokusola izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF ngolesihlanu kuveza sobala ukuthi uZulu weZimbabwe usekwazi ukuthi indubo abhekane lazo zibangelwa nguhulumende hathi izijeziso. Bayincosana kakhulu abaphatheke ekutshengiseleni lokhu elizweni lonke jikelele. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena wethule amazwi akhe okucothoza izijeziso lezi enkundleni yeNational Sports Stadium kulokulihlekana nje kwabantu okungatsho lutho. Umnankagwa ucele iMelika labomanyano we-European Union ukuthi besule izijeziso lezi esithi yizo ezibulala umnotho. Kodwa unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi umnotho weZimbabwe ubulawa ngurhulumende wezanu PF ngenkohlakalo lokungahloniphi amalungelo oluntu hatshi izijeziso. Umoya uthi lo Zulu laye usekwazi lokho, yikho ekutshaye nje indiva ukutshengisela kwangolwesihlanu.
Ziningi ke izizathu okwenza abantu bengaze bangena kulolu hlelo. Okwakuqala ukuthi nje uZulu ubambekile ngokuzinceda, so abantu bathanda nje ukuphathiseka ezintweni ababona engani zizabalethela okungcono kumbe kwemuli yabo. Kababoni ke lolu hlelo kuluhlelo olungabanceda. Okunye esikunanzeleleyo ikuthi abantu sebekhaliphile ke, sebekubona ukuthi bayasetshenziswa, ngoba phela uhulumende nxa esithi ufuna ukuthenga kungaba ngokwakhe, indaba zezijeziso zomnotho kazibuyi. Abantu abaningi bayakhuluma ke ukuthi nxa kufunakala kungaba izigqoko zamasotsha ezamapholisa kumbe zimota ezamapholisa kumbe kungaba yinto efunakala nguyena phela okhokhelayo, imali isuka itholakale. Nxa sokuyimali kungaba yamakliniki kumbe ezibhedlela, lapha abaqala sebekhuluma ngendaba yezijeziso zomnotho.
Kodwa uhulumende uqina ngokuthi lanxa izijeziso lezi zetheswa amalunga ezanu PF lamankampana lobudlelwano laleli bandla, ziphazamisa uZulu weZimbabwe jikelele njalo zenqabela intuthuko yomnotho. Ngamanye amazwi uthi abantu abaningi kabavumelani lohulumende kulokho.
Sebekuzwisisa ukuthi izijeziso lezo ezikhulunywayo abathi zethulela ke ilizwe ke aziqondanga phela elizweni ozulu phandle emaphandleni bayabona ke amakliniki ke ncediswa ngamazwe angaphandle kwamazwe ama-EU o-America babona ke izikolo zisakhiwa. So bayakwazi ukuthi ubudlelwano phakathi kweZimbabwe ke lale amazwe ke ubuqinile kakhulu ukudlula ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leAfrika jekelele. Abantu nje abangani baxakekile yibo phela labo ababusayo. So abantu bayakwazi ukuthi hayi izijeziso lezi aziqondananga labo abantu nje siqondanela labo ababusayo ngendaba zabo phela lezi abazenzayo ezokungananzi ilungelo njalo ezokubulala umnotho. Bayakwazi ukuthi imali efunakalayo bayifunela nje ukuthi bayisebenzise ngendlela engayisiyo.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU sixoxela eseHarare. Kusenjalo uhulumende weZimbabwe usechotoze eleMelika ngokwethesa umphathintambo obona ngezabacuphi umnumzana Owen Ncube izijeziso phezu kokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni. EleMelika lithethe lelinyathelo ngolwesihlanu ngesikhathi umongameli Mnangagwa labanye bakhe betshengisela phezu kwezijeziso zeMelika leze-European Union. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapholisa kwele South Africa ahlenge abesifazana beZimbabwe abangamachumi amathathu ekade begqilazwa izigilamkhuba zibabamba ngamandla ukuthi bathengise ucansi edolobheni leWitbank izolo. Kuhlengwe njalo isizalwane zakwele DRC ezeNigeria lezakwele South Africa. Iphephandaba leHeraldi lona lithi uhulumende uqoqa ukukhuphula iholo lezisebenzi zakhe. Izisebenzi zikahulumende zalile ukwamukela isilinganiso umqhashi wazo akhweze ngaso iholo lazo zisithi sincane kakhulu. Odokotela sikhuluma nje sebezafikisa inyanga ezimbili bekhalale umsebenzi. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salbonani kusitudio 7, mina igama lami Adolf Shaba. Mina ngiyazibuza ngale anti-sanctions march yabo le abayenzileyo. Uma kuzothiwa kuhanjiswa usecretary general okungu-Esma Hashulo wesecretary general we-ANC lo Obed Mpofu amasela amakhulu, vele into yangkhona ihlehle yisithunzi ngoba vele abantu abavele be-corrupt ngoba vele okuyiyona nto vele iyona edala izwe lethu ukuthi lifike lapho elikhona. So kwesinye isikhathi izinto gcina ziphelelwa ngamandla ngoba vele uma Hashulo ubalwa ezintweni eziningi kumadili amaningi ahambe nge-corruption kuyi-Obed Mpofu balo zitone eziningi ezi-involva i-corruption phakathi including la madiamond akwamarange amabhizinisi amaningi okuyizinto ezibuyisele emuva izwe lethu. So zonke lezi zinto zisebenzise ine-negative way instead ukuthi zisebenze nge-positive way, but into ekhona vele ukuthi ilizwe lethu lilunge akulungisiswe iy'nkinga ezaletha ama-sanctions ama-human rights lakho konke lokho kudala ukuthi izwe lethu lizithole likhonapho sebenikezwe ama-sanctions.
Thina silohlupho kakhulu esigabeni sakonhlupho eKhezi. Uhlupho lwethu esigabeni sakonhlupho emaphisi eKhezi laphana ukuthi siyambonga uhulumende uyasinika umumbu wokuthi sihle kodwa isimanga ukuthi umumbu lo osesonika ngokusetshenziswa utheka sisebenze ukuze siwuhole masingasebenzanga lo mumba siwuthola khathesi kunje isikhathi sokuthi ngasi yalungiselela amasimo ukuthi sikwazi ukulima kodwa asiselaso lesi sikhathi sokulungisa amasimo ngoba sesitshona sisetshenziswa kuthiwa sisebenze lo mumba thinede sisithi uhulumende mhlawumbe yasinceda kati iyasivulala ngoba sakwazi ukwenza imisebenzi yethu sesisebenzela lowo mumbo ukuthi sithole ukudla. So besicela abaphezulu bengenele edabeni lolu ngoba manje kumele silungiselele amasimo. Babiza ukhansila wabakhona, ukhansila andawunduna uBidi wabuye kithi konhlupho kwathiwa kule klinika laphana ezama ukwakhiwa. Abantu siyasebenza Monday, sisebenze Wednesday, sisebenze Friday. Ikati ngayisikhathi ukuthi lati sivuka siyagamula emasimini siqinisa uthango njengoba izulu seliteduze sikwazi ukulima. Kodwa sivuka sisetshenziswa mihla yonke phansi kwendulo uBidi esigabeni sakonhlupho. Sisetshenziswa ngenye indlela enzima sesigqilazo sisetshenziselwa lowo mumbo, umumbo oyokhitshwa yihulumende ukuthi siwuthole. Njalo lo mumbo wakhona siwubhadaliswa ama-R20 ukuze siwuthole futhi phezu kokusetshenziswa kuthiwa ma ungashandiranga awuphiwa uphinde ukhiphe le mali. Kodwa ama-R20 besiwabona ngoba nge-transport ukuthiwa i-transport abantu kumele ukhiphe ama-R20 e-transport. Lokho esikusolayo sokuyikushandiriswa kuthiwa kumele sishandire ukuze sihole lowo mumbo. So besicela i-government ikungenele lapho ukuthi sifelani phezu komumbu eyiyo esinika wona ithi yasisiza kodwa sesisetshenziswa ukuthi sisebenze singasayibiye amasimu ukuthi lati phela mhlawumbe singathola ukuthi zulu uma lingaba khona ukuthi xaxa sikwazi ukuthi hhayi kahulumente khathesi sesingconywana lawe mana manje sesisetshenziswa. So ukusetshenziswa lokhu angiboni ukuthi mina kuhlelwe nguhulumente ngabantu mhlawumbe abangamasela asebefuna ukusisebenzisa imisebenzi engaqondananga lathi okumele siyenze kuthweka siyisebenze ngenxa yomumbu sebesidla ngesandla sikagovernment.
Mina ngithanda ukubana ngikhulume njalo ngodaba lolu lokutshengisela kwama-sanction olusanda kudlula lona. Ngibonga kakhulu abantu beZimbabwe abayalileyo ukusetshenziswa njengokusetshenziswa esakwenziwa kukhutha umgabe. Bona bebele plani yokuthi basisebenzise njalo njengabakwenza bekhupha umgabe basisebenzisa bethi sebesisebenzisa athi sebesipandukela sebesibulala ngendlala. Sibatshengisile ukubana hhayi thina i-sanction ayisiyo esibulala ngendlala kodwa bona yibo abasibulala ngendlala. So asoze siye kudanga lo muntu onguye osibulala ngendlala esitshela amanga. Abantwana beZimbabwe kathesi iningi labo lifundile liyabona ukwenzakalayo. So asasuwo bantu labana ukuthi babaphomba ukuguthuzelwa nje. Ye bakhona abanye eklasini akuswelakali madofu. Lingafunda nje loba liwangaki kodwa akuswelakali ukuphuma amadofu. So abakhona abanye abalokhu bevaleka thina kasisavaleki. Njalo mbona bayilahla ngendaba yokuthi bathi bakwenzela iHarare. IHarare akusela umuntu owafunayo ngobana iHarare ukugcwele khona imihlobo eminingi njalo lidolobha elikhulu. Indlala yonke ithola eyenzakalayo kuqalile iHarare ngoba into iHarare ziyadula ziyasala sezisiya kwezinye iy'ndawo kodwa iHarare vele abantu sebezwile. Saka abantu beHarare ngabantu labana sebejayelekile asebebonile asebelokuhlakanipha asebelokukhalipha ngabakwenziwayo. Laba bantu abakwenzayo lokhu ngabeHarare. Abantu beHarare sebeqale sebebafundile emaphandleni kabakabafundi ngokuthi ngabantu abathatha isikhathi besezukuyafika emaphandleni sebengani ngabantu abatsha. So bayethuka lapha eHarare akula muntu obayethukayo la. So yikho yiwo umbono wami kubana bayehlulekile lawo amanye amazwe la abade basithi bebabatshengisele bebona ukuthi uZulu weZimbabwe ukhala ngama-sanctions babonile ukuthi hhayi akula Zulu okhala ngama-sanctions. Abantu abakhala ngama-sanctions yibo bona ababalutshwana abafuna ukuthi bona beke besifutha besiya phambili besidla besebenzisa amabizo abanye abantu besebenzisa uZulu weZimbabwe ukuthi kuthiwe nguye okhalayo. But mbona hhayi kugcwalisekile labo bazibonile ukuthi uZulu kasalandeli into zezingenangqondo lezi amadaka lawo.
Labo ngebe kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Nxa urekhoda umbiko wakho ube sendaweni ethuliyo engelamsindo ukuze uzwakale kuhle. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho lemelika lijike ibhomba ngendiza kwele Somalia labulala abantu makhaza ababili njalo lalimaza abambalwa ngephutha ngolwesihlanu linakana ukuthi bangamalwa icatsha eqembu eledlulise amalawulo ele-ISIS. Uzulu wakwele Uruguay semelele impumela yokhetho lukamongameli lolwamalunga edale lephalamende olwenziwe izolo. Bekuvotelwa njalo inguquko kumthetho-sisekelo welizwe ama-constitutional reforms ngesiNgisi. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Uzulu waleli lizwe wamukele ngenjabulo ukubulawa komkhokheli weqembu lamalwecatha ele-ISIS u-Abu Bakr al-Baghdad ngamabutho eMelika kwele-Syria ngomgqibelo. UBaghdad uhlaselwe libutho leMelika wasedubula ibhomba abeliphethe wafa kanye labantwabakhe abathathu bengakabanjwa. Kusaziswa sethu le izolo uMongameli Trump uthe uBaghdad ufe njengenja. UBaghdad ubesaziwa kakhulu ngochuku lokubulala abantu ngendlela ezibuhlungu ezigoqela ukubaquma intamo ngenqamu. Iqembu lakhe le-ISIS limatasatasa ngemva kokwehlulwa ngamabutho agoqela aweMelika empini yakwele-Syria. Inkokheli yeqembu leli icatshile njalo yena uBaghdad uhlaselwe ngesikhathi ezama ukubaleka lapho abecatshe khona. Kambe ukufa kwakhe kungaba sokuyikufa kwe-ISIS na? Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Angiboni kuyikufa kwayo i-ISIS lokho, ngoba sesibone eminyakeni edlulileyo amanye amabandla afana lawo nalawa, sikhangele even i-Al-Qaeda indlela eyaziphatha ngayo ma abaholi bayo bebulawa. Isanelisa ukuthi izivuselele ngokufaka abatsha. Indaba enkulu lapha yikuthi khona ukuba kwayo khona i-ISIS langendlela ethe ibunjwa bayibumba ngayo abantu laba, bayibumbe ngemfundiso ye-radicalism enkulu kakhulu, befundisa abantu ukuthi kabazibulale, betsho lokuthi indaba abayifelayo indaba enjani. Kuyikuthi ngezinye indlela lo ongazabe bulewe lamhla imfundiso yakhe isingene yagxila yahlala yazika enhliziyweni lasemkhumbulweni yabantu laba. Yikho lapho okulendaba enkulu khona ukumbulala kwabo, indlela abayenze ngayo kuyancomeka kakhulu, bekuqakathekile ukuthi kwenzeke khonoku, ngoba umuntu lo ube yisigange esikhulu, ube yisikliwi, ube yisigeleke, gqibe kuyinto embi kade beyenza. Kodwa uhlupho olukhona yikuthi abantu laba into yabo le bebevele sebeyiqhelile isingumkhubo omkhulu. Sikhuluma kunje nje inhlanganiso yabo le ibisile empande emazweni amanengi, yikho lapho kulendaba enkulu khona, yikho lapho kulohlupho khona. So lanxa bembulele akutsho ukuthi inhlanganiso le ingabe sihle yaphela. Impande zawo bese zizike kakhulu, zangena zagxila, yizo kufana ukuthi ziquphulwe zikhutshwe ukwenzela ukuthi isihlahla sabo le singaqhubeki sithela.
Uzulu weMelika ophezu kwesilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini uthi uMongameli Trump kumele asuswe embusweni phezu kwamacala aweteswa ngabebandla lamademocrats. Ukubulawa kukaBaghdad lokhu ngamabutho eMelika ubona kuphakamisa isithunzi sakhe yini yena uTrump kumfakela imiklomelo? abanye ekade sebesitshela ukuthi kabasoze bamvotele becine bemvotela kukhetho oluzayo.
Ngibona ngani indlela amabutho eMelika ayibambe ngayo lindaba. Donald Trump ayamnika imklomelo, singakulibali nguye phela inkokheli okwamanje, nguye obusayo. Njengokuba kunguye obusayo, konke lokho okwenzakalayo kutshengisela ukuthi abantu nxa bekukhangela bakuthatha nje ukuthi ungumbuso oqotho, nanku phela abantu abanjengalawa inkokheli ze-ISIS uyakwanisa ukuthi aqhubeke silwa njalo azibambe ngamunye ngamunye azibulale. Singakulibali phela ukuthi uDonald Trump abantu abaningi abakakukhohlwa futhi ukuthi nguye futhi umuntu obonakale siya khulumisana lo mkhokheli we-North Korea. Konke khona kuyana okwenziwe nguDonald Trump ekhulumisana nabakhokheli ze-North Korea, lalokho asekwenzile. Yikho kumnika imklomelo khonokho. Imklomelo yangkhona iya ilokhu iqhela. Angazi bangaqhubeka bezama njengoba kulokhophe nje kulezi nsuku ngobukhokheli bukaDonald Trump sokuze kuletha le impeachment le ephushwa ngama-Democrats. Kungenzeka ukuthi bamkhiphe esihlalweni, kodwa nxa eqhubeke siye sebenza kanje kuzahlupha ukuthi bamkhiphe, ngoba abantu abaningi bambona eyinkokheli ethi lanxa esenza ubhanxa kodwa ebanike singathi ngesilungu phecelezi ngama-results. Yiyo into uZulu wonke ayikhangeleleyo. I-America uyayisebenzela nxa bembona esenza into enjengazonezi. Abantu abafuna ukuphoxa i-America, abantu ababulala ama-Americans nxa eqhubeka ebazingela ababambe ababulale njengoba nesekwenzile lokho, ama-Americans amaningi azamkholwa ukuthi uyinkokheli eqotho. Yikho khonapho kule ndaba khona futhi.
Udokotela Brilliant Mhlanga yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwelebhilithane. Komantombi se bahlabela ke kamnandi ingoma entsha esihle phune kudlalete labo eli chacha eli sanda puma eli lesihloko esithi bakalanga we lihlale lithiya indlebe khona pha emsakazweni we Studio 7 na sizabafaka ku Woza Friday maduze nje liyachisa liyavutha lelo dlalate ukuziphetha ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa avimba ukuthengisela kwabaphila ngokuthengisela esitaladeni lanxanje evumele ukuthengisela kwabezanu PF phezu kwezijeziso ngolwesihlanu. Inhlanganiso yeZCT ithubulutshwana babantu abaphatheke kuhlelo lokukhuthaza ukwesulwa kwezijeziso buveza ukuthi uZulu uselazi iqiniso. Ayike kwanele likhumbule zikhona izakusihlwa ngwa fast 7 na mina lani asibeni sonke kusasa ngwa fast 6 ekseni sikhathi sinye umsakazo ngwe studio 7 olivalelisayo ngutungamili Nkomo.